esingakutsho baba ukuthi kahle kahle khona lokho nje ukuthi izibe khona iExtraordinary Summit ibhekane lokhetho lolu olube lobugwelegwele lobumenemene olwase Zimbabwe lalandela iziphithiphithi lezi ezikhona ukuthi ke umbuthano weSADC uhlangane hlaziye uhlazulule yona lindaba kubalulekile khona kodwa khona lokho kuthi kubalulekile kunjalo kulandela isenzo sokuqala ukuthi observer mission yeSADC kusithi ukuthi la e-AU baphumele egcekeni ngokuthi ukhetho lolu alusuthisi olwase Zimbabwe aluthembekanga njalo alungeke lwamukeleke eZimbabwe kumbe kuSADC njengokhetho oluqotho oluletha ubukhokheli obuqotho. Khonokho nje ukuthi iphithizele iSADC yenza imihlangano yeziphangephange ibhekane lalolu daba kuyinto ebalulekileyo. Sesingaba lalithemba ke ukuthi njengoba kube ngokokuqala ukuthi i-observer mission yeSADC abahloli bayo banike inyamakhanda babhale phansi bethu kulantwe nje kusho ukuthi sokungaqala ukuthi sibone njalo ngokokuqala umhlangano lo weSADC uletha imiphumelo engamukeleka njalo engabongakala ebantwini baseZimbabwe ngoba ungathi izinto emhlabeni azimanga njengendlela ezijwayele ukuma ngayo umhlaba laseAfrika kuya kujinja kusiya phambili singathola ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi iSADC ithi asavumelani lamabandla athatha umbuso ngobugwelegwele lobumenemene okungaba yinto enhle kakhulu kuzwekazi laseAfrika.
Manje ngokubona kwakho njengoba ele South Africa kungelinye lamazwe angani alomkanjo kunhlanganiso yeSADC ayenelisa ukuthi avimbe isinqumo esingathathwa yiSADC kakhulu phezu kweZimbabwe, ubona kungenzakala yini ukuthi ele South Africa lizayala lilokhu limi leZimbabwe phezu kodaba lwempumela yokhetho?
Lona ibandla libusayo lase South Africa lalo liyawuzwa umsindo liyakubona lokhu hlokoma kwabantu okuhlanganisa wona ama South Africans abuza umbuzo wokuthi kanti yenzani African National Congress iANC isebenzisa igama layo isisindo salo legama lelizwe lase South Africa ukusekela umbuso ophume ngokhetho lobugwelegwele lobumenemene. Ngakho njengamapolitician labo abalalele ukuthi abantu bathini abezwa ukuthi amahemhemu athini ngibone ngani mina bazahlonipha umbono weAfrica bahloniphe lombono wabantu baseZimbabwe. Uzoba khona umehluko ekwenzeni kweSouth Africa ngoba labo bayabona ukuthi izwe kazi laseAfrica jikelele iSADC inyikinya ikhanda ngokuqhutshwa kwezinto lendaba zokhetho eZimbabwe lendaba zombuso. Ngakho njengenhlanganiso layo eyazi politiki ethi ihlonipha abantu kuzamele ihloniphe okwenziwa yiSADC njalo okuthiwa ngabantu baseZimbabwe. Ngaphandle nxasele izimisele ke loni bandla lase leANC ukuthi libandakaniswe lezanu PF lifaniswe lezanu PF phakathi kwezwekazi lase Africa okuyinto engingayiboni isenzeka lula lapho mnumzane. Ngiyabonga.